Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 17 kumabasa 2021 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje. Umthetho ndaba kamantshi ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence, kodwa ngokushela kwenhlanhla izano siyalenza yabangelayo.
Ngozibuse owasetshenzelwayo, ngako ke kuqakathekile ukuthi simjabulele.
Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esiyenziwe nguhulumente kusukela ngo-1980. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMatabeleland South izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lambili 112 belo mkhuhlane lo. Abangamachumi ayisishiyankalolunye lasikhombisa 97 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMatabeleland South emangweni weMangwe District. Asebebanjelwa umkhuhlane elizweni lonke sebeku 37,354, kuthi asebebhubhile sebengu 1,551. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lolu bhubhane izolo bangu 16,800, okukhweze inani lasebehlatshiwe lijekiseni selokhe lolu hlelo luqale kunyanga ezimbili ezedluleyo laya ku 269,732. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bangu 2020, okukhweze inani lasebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili laya ku 34,969. Umthethwa ndaba kamantshi namuhla ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abathi umnumzana Lengwane Mavunga lomnumzana Munyarazi Mafararikwa kumele acutshungulwe. Ababili laba babotshwe ngolwesine ngesikhathi belande ukuya kuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC umnumzana Job Skala. Batshaywa kakubi njalo uMavunga uthi ufafazwe ngomuthi ongaziwayo okwenze wahluzuka kakubi ebusweni waba manxebanxeba. UMavunga lomufararikwa bamiswe phambi kukamantshi besesibhedlela separirenyatwa lapho abalaliswe khona ukuze belatshwe. UMantshi uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuthi bakhululwe ngebheyili ngolwesibili. Uhulumende namuhla uqale uhlelo lokukhulula izibotshwa ezizinkulungwane ezintathu ezixolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokuphungula ukuminyana okusemajele. Amajele endaweni ezijiyeneyo akhulule abantu abalamacala amancane njalo eChikurubhi kukhululwe izibotshwa ezingamakhulu amane 400 ngokubika kwe-Associated Press. abetheswa amacala afana lokubulala lokuhlengula kabasoze bakhululwe. Inkundla yeNews Hawks ithi omunye okhangelelwe ukukhululwa ngoke waba ngumphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Samuel Wundenge, yena owabotshelwa icala lenkohlakalo. Amajele eZimbabwe enelisa ukugcina izibotshwa ezizinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000, kodwa okwamanje aminyene ngabantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili 22,000. Zimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amane lanye 41 lithole uzibuse kusasa kulokwehlukana kwembono. Abanye besithi akula nkululeko ekhona ngoba uhulumende weZANU-PF uhlukuluza uZulu. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu besithi lanxa abantu bengaboni ngasolinye kubalulekile ukuthi uZulu weZimbabwe abambane enanze lolusuku ngoba kulapho ilizwe elakhululwa khona kumbuso oncindezelo. IZimbabwe yathola uzibuse mhlaka 18 kulinyanga ngo-1980 kulandela impi yenkululeko eyayikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe. Lanxa kuvame ukuba le mibuthano yokunaza lolu suku, uhulumende uthi akusoze kubuthanwe ngenxa ye-COVID-19. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence, kodwa ngokushwela kwenhlanhla iZANU siyalenza yabangelayo. IZANU ayizange ithande ukufeza amalungelo abantu ngenxa yokuthi yayisifuna umbuso we-one party state. Lanamhla lokhu izinto azihambi kahle ngoba bahle baphambanisa khona phana ngo-1980 bethatha ilizwe baqalisa ukugongoda abantu babulala abantu mahlayana ngombhuqazwe. Khathesi silabantu abaningi abasephathini zethu lamabandla azimeleyo ababotshwa mahlayana. Le constitution ayisalandelwa, singathi sokuyi-rule of man hatshi rule of law. Yikho ngamafitshane sithi akulandelwanga izimiso zomhlaba wonke ukuthi abantu bazisebenzele kahle, bakholise ama-human rights, bazikhethele amabandla abo okusonta, bazikhethele amabandla abo epolitiki. Yikho-ke ilanga leli liqakathekile kodwa linqunu ngenxa yokuthi akula freedoms, akula economic freedoms iZANU yazigabulela kule corruption mahlayana. Ngalokho sithi kuzaze kulunge, zobohla manyosi.
Likhala ngamalungelo lithi ayephulwa, kodwa iZANU-PF iyakulandula lokho.
Ngabe kuthiwa ubaba uJoshua Nkomo uyaphila, uReverend Dabaningi Sithole uyaphila, labanye abafanana labo Tonkogara ngabe kuthiwa bayaphila, ngabe bayalitshela mhlophe ukuthi iZANU ayizange ibe libandla elifuna ukulondoloza amalungelo abantu. Khathesi emajeli kugcwele abantu abavela ku-civic society, abavela ku-opposition, ngenxa yokuthi bangathi bayasola bayabotshwa, bangathi bayalandela i-constitution bayabotshwa. Yikho-ke ngamafitshane sithina sithi ilanga leli liqakathekile kodwa lisetshenziswa kabi yiZANU-PF ngokuhlukumeza omama, amankazana loZulu jikelele bengasalandeli umbuso wabaningi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Uzibuse wakusasa lo osimjabulelayo ngozibuse owasetshenzelwayo ngakho ke uqhakathekile ukuthi simjabulele sicelebrate ikukhululeka kwelizwe lethu ebugqilini bamakhiwa amaBritish. Ngakho ke uqhakathekile ukuthi kathesi ukucindezelo lolwana olwalukhonisa selwethethwe ngamakhiwa salususa ngokulwa impi isayilwayo eyasilethela inkululeko lapho okwathi amaqhawe amanyalele emakuthuleni angaziwaye ayegangeni lapha asilahlekelayo elwela ukukhulula ilizwe lethu leli. Nguyozibuse simthokozelayo lo ukuthi sithokozela njalo ukuthi umnotho siwuthethe sawusa ezandleni zabantu belizwe leli abansundu, yiwo abanikazi bomnotho. Kathesi sikhuluma sinje umhlabathi siwuthethe, sikhuluma sinje abantu emamayini bayenza amabhizinisi indlela sokusetshenzwa ngayo kathesi ukuthi ihulumende iqinise ukuthi incedise abantu belizwe leli ukuthi babe labo yibo balamandla ukuthi bazigimbele ama ezenjiwayo lezi konke lela mabhizinisi ngokunjalo futhi ilizwe lethu lokuthula okuhle kakhulu okumangalisayo.
Lithini kulabo abathi akulalutho lokuthakazelela ngoba abantu bayadubeka eZimbabwe?
Kulilungelo labo kolelelo, kodwa kukhangele phela Nkomo, thina sizayekela njani ukuselebrate kuyikuthi konke lokho engikubalileyo ngithe mina uhulumende weZimbabwe ukwanisile ukuthi enike abantu umhlabathi, into eqhakatheke kakhulu. Abantu ubaba uNkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi lima, imali isemhlabathini. Yebo kambe, kodwa ukuhlupheka kwabantu kukhona sibili, asingeke sikubalekele lokho. Abantu beZimbabwe bahlutshwa ludaba olwalethwa ngamasa ama-sanctions yaletha ukudubeka okukhulu lapha elizweni leZimbabwe. Uyazi injongo yawo ama-sanctions ikuthi ayenze umuntu ohluphekayo osemgwaqweni ahlupheke kakhulu aze enze umvukela. Engayenza umvukela ke ebese kugencula uhulumende okhona. Labona ababakwenzayo bese befaka uhulumende wawo bese bebuyelwa yikho khona okukade sebekuthathelwe njengomhlabathi, izinto ezinjalo yibo abazidingayo. Bese bebuyelwa ngama-mine ebekiwo, konke kube kiwo, umkhonomi welizwe ubekiwo ezandleni zabo. Yiko abakukhalelayo khonoko. Ukuhlupheka kwabantu kwenziwa ngabomo, into eyenziwayo nje.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Kusenjalo amapolisa kobulawayo alele ibandla leMthwakazi Republic Party ukuthi litshengisele kusasa sithi imbuthano ayivunyelwa phansi kweziqondiso zokuvikela icoronavirus. Kodwa leli bandla lithi liyaphambili ngohlelo lwalo. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo.
IMthwakazi Republic Party ibibhale incwadi isazisa amapholisa ukuthi kusasa kumhla ka 18 April wayo nalinyanga ibandla lizangena esitaladeni litshengisela. Injongo yokutshengisela kwethu ibimayelana lokuthi sithi uhulumende weZimbabwe kalaso isizathu sokucelebrate independence mhla ka 18 thina ngapha komthwakazi singabantu abaphakathi kokuhlukunyezwa nguhulumende ofana nayo. Kanti sinanzelela ukuthi lesisiba inyanga yesibili amalunga ethu afika i9 evalelwe eGami prison lemlondolozi evalelwe nguhulumende ofanayo, uhulumende weZANU PF, uhulumende wabantu abamnyama ongaseyo, uhulumende wabamhlophe. Thina esikwalayo njengemthwakazi Republic Party ukuthi umhlaba utshelwe amanga nguhulumende ka-Emerson Mnangagwa ukuthi ilizwe leZimbabwe likuzibuse. Kanti uzibuse lo kabhenefithi ngitsho abantu bakomthwakazi, ubhenefitha abantu bemashonaland esingakuthi yiZimbabwe.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngozibuse?
Akukabi yinkululeko for abantu bakamthwakazi ngoba konke okwenzakala kulelizwe leZimbabwe akuniki muntu kamthwakazi intshukuntshu kumbe igunya lokuthi athi ukuzibuse opheleleyo, ngoba kwala lamathuba emsebenzi lamathuba ezomnotho awubafevi abantu bakomthwakazi, ufeva abantu bempumalanga. Kakhulu ke injongo enkulu ibike ukutshengisela ngalo ilanga lokuthiwa ngelikazibuse sisala ukuthi sizibusa kanjani abakithi bevalelwe besemajele.
umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fubimbula.
Kwenze mapandleni inengi lezakhamizi yamathebeleleni South lithi akulalutho lokuthakazelela osolwenziwe nguhulumente ngelanga likazibuse kusasa. Kubika Walpet Ncube.
Izakhamizi eziningi zitshele iStudio 7 ukuthi ukumamanzonzo komnotho sekudala ukuthi ziphile nzima njalo zingaziboni lezithelo zikazibuse. Umnumzana Zelithini Kabula odabuka esabeleni senkangala phansi kwenqameni esitezi uthi ngaphandle kokudilika komnotho lokuthilela kwemsebenzi osokulethele uzulu ubuyanga, izakhamizi kulumango zibhekane lodubo lwamanzi olusukela emva ilizwe lithola uzibuse ngo-1980.
Ilanga lona laba lihle sibili uthola uzibuse, siyalikhumbula lelo langa, kodwa siyakhala ngobunzima esihlangana labo empilweni esesiyiphila lesisikhathi, ikakhulu kunhlelo zamanzi. Uzakhumbula ukuthi amadamu sithathe ilizwe ayesaphethwe ngabelungu, khathesi ke amadamu 40 years on amaningi akhona seyagqibeleka, lokho kuthiwa yi-siltation.
Amazwi akhasekelwe isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo yena othi lanxaba athenjiswa ilizwe lolojulebisi ekutholeni uzibuse baphakathi kwenkangala.
Akula nto esingayijabulela nge-41 years lesi ikwanisa ngesonto, ngoba akula nto enhle ongayibambi ukuthi le into yihle. Instead ubuye baba wesi 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 wesi, ayezempilakahle akula mithi ezibhedlela, akutshengiseli ngokuthi singabantu abazivusayo. Ngoba ungayesibhedlela kuphila abantu abanezimali zabo, umuntu ongela mali vele kaphila.
Omama bemaphandleni labo bathi kungenani lo zibuse lokho bencindezelwa ngobulili bencitshwa amathuba alingana lawo bobaba. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi amalungelo abomama alokhu engahlonitshwa.
Ya bomama lokhu sikhala nge-50-50 equality asikayiboni. Even la mabhajethi noma ukhangela, hhayi asikaboni i-inclusion yabomama.
Wengeze wathi intuthuko emaphandleni lokhu isemva.
Lokhu sisikhamanziswanatha lezifuyo, lokhu sihamba emgwaqweni efileyo, lokhu kungelazi mabhasi sibile esiwabona ukuthi aze senzela kube lula ukuhamba. Ubusubona lezitolo izinto ziyadura, ufica ukuthi umama osemakhaya ulobuzima obunye obumangalisayo.
Kusenjalo lanxa izikolo sezivuliwe akula kufunda okukhona emakhaya, kulandela inyathelo elithethwa ngababalisi lokungayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. Abafundi bahamba ezikolo ekuseni baphange babuyela emakhaya ngoba ababalisi bengafundisi. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi abakhalalanga umsebenzi kodwa kabalazi imali zokuthi baye emsebenzini ngoba imali abayirholayo ingeneli.
Hayi ababalisi bathi bona bazahamba kabili ngeviki emsebenzini abakhalalanga, kuze uhulumende layo ababone ukuthi abalazi imali zokuya emsebenzini.
Abafundi baqede phoso omnyaka ophelileyo bengayo esikolo kulandelwa ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Ukungafundi kwabo kwamanje sekuthe iningi labazali ligadazekile ngela kusasa labo. Nimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
CNN. namukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana Zibusiso Gumede umsekeli kamabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandlale MDC Alliance wobulawayo sihlaziya okubhekane labesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19 njalo lelizwe lithakazelela iminyaka engamachumi amane lanye selokho lathola kuzivuse i-Independence Day.
Ukuphathelana labo mama ngumengi kakhulu. Umama nguye yibo imbodo, yibo abathele konke, yibo abakhangelane lento zonke, amanzi engikho njengoba ehamba kangaka ngumama. COVID-19 issues ngumama okhale kunzima konke, ukhangele imuli. Umele abone ukuthi yonke into ngekhaya kuyalandelelwa. Ibabagijima bayabona ukuthi kuzibayidinga amanzi, njengoma-ke lokhu ehamba ibababona ukuthi amanzi kumele gcine amanzi ekhona ekhaya, khaya lihlale lihlanzekile.
Injongo yogatsha lwakho khona ngapho labesifazane
party yethu anti Democratic Party ekhangela ukuthi omama labo babe lamalungelo alingeneyo labo baba, ukuthi lathi sike ukuthi 50-50 njengabobaba kuzo zonke izinto nezikhundleni lapha, lathi sisike lamasilo alingene omama.
Sikhuluma nje ungathi liyathokoza yini ngabesifazana abakhona ngapho ku-council kumbe e-parliament kumbe lokho lifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka?
Thina njengabomama lokho sifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka ku-council la ku-parliament, ngoba i-50-50 representation leyana ayikafiki. Inani labo mama lilokhu lisasengaphansi. Siyafisa ukuthi ngabe iyakhuphuka ku-council ku-parliament. Mina ngokubona kwami iZimbabwe la isasekhathane, ayikho eduze sibilikhathana ukuthi amathuba abomama alingani labo baba kuzo zonke indatha zombusazwe.
Siyabona ukuthi kuyona le impela viki eZimbabwe linanza ilanga lokuthola uzibuse Independence Day. Ungathi kuningi yini eZimbabwe selikufezi sikhangela impilo yabesifazana labanye nje jikelele.
Thina kuleli elakithi ngangikhangela ngibona sasekhathana kuningi okungafezekanga okuqondane nezimiso ezivele zazibekiwe ukuthi kuzabe sokunje. Yasiyalesi sikhathi kunje sasekhathana sibili nokuthi kukhanye sibili ukuthi siyazivusa. Izinto eziningi ziyasilela kuningi sibili kulokho kusasemuva. Mina ngokwami ngeke ngithi ilizwe sibili sisazivusa kuthiwa independent, ngoba lokho siletha into eziningi, sikushela entweni eziningi, sisemuva entweni eziningi ekuthuthukeni kwelizwe.
Ingxaki lezi ezilokhu zikhona kathesi lanxa ilizwe lathola uzibuse zitholakala kumalungelo oluntu kuphela kumbe kuzo zonke nje iy'ngatsha zempilo?
Mina ngibona ingxaki le ithola kuzo zonke ezoluntu lakuzo zonke iy'ngxaki zempilo kuleli elakithi.
Lowo bekungunkosazana Zibusiso Gumede umsekeli kamabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandlale MDC Alliance wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingahali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Solani Moyo, isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Okwakuqala ngibingelele abalaleli bonke beStudio 7, ngibingelele ubaba uGandhi losebenza nabo.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani emasimini siyazi ukubana izulu belilinengi kakhulu kodwa ligcine lithola na emasimini.
Ngithi khona okwakuqala ngilokujabula ongena kustudio 7 isikhathi eside. Silokubonga okukhulu uNkulunkulu namandla wasazi singabantwana bezimbako ukuthi siyahlupheka wasizwela emasimini umumo phezu kwezulu elinile emasimini kuhle kakhulu. Abakhona ukulima kakhulu indawo yezidaka amabele kuhle kakhulu ikakhulu abalima amabele ngokwawo labalima inyawuthi kuya ngezindawo kakhulu emasouth hayi abantu batholile kuzothi nathi esilima emsenyeni akufani sizavuna sibili khona nje ikakhulu singananze lobudli lobo bukhona siyazama ukuthi sicotshe kodwa hayi khona kuhle sizavuna into nje singayitholanga ikakhulu ngakudliwa kusemasimini ngamakhabe amakhabe siwathola ngoba izulu laliningi kakhulu kodwa okwemfe hayi okwendu umba indluva amazambane hayi uyajabulisa sibili silokubonga kakhulu kulokho uNkulunkulu osinike khona.
Zona izifuyo zinjani kwakathesi njengoba amadlelo lamanzi ekhona?
Baba Gandhi, izifuyo zinhle kakhulu, amadlelo mahle kakhulu, amanzi sisamadamage njengoba namadamage elo dark engazange gejwe agcwele sibili kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo yakithi amanzi wonke ayabuya ingene emifuleni ahambe imigwaqo la isizifula ngendlela izulelana ngakho so amanzi ayahamba utshani bona sinabo sibilwe kwenkomo inkomo zinhle kakhulu ukuthi kona hayi sizadosa sesithemba lo mnyaka lo inkomo zizizaba kuhle okuyikho nje osokunzima inkomo ngendlela ezinone ngakho kuke kwaba lo mkhuhlane kule nyanga edlulile inkomo eziningi zifile plus imikhaza iminingi siyazama ukuthi sidibhise inkomo kwezindawo amadibha kuba nzima ukuthi siyefika ngendaba yemithi engatholakaliyo kodwa ngoba ngithi singabafuyi bezinkomo siyathenga imithi for imikhaza inkomo zinhle kakhulu ukuzala zizele kahle sibi silethemba lokuthi hayi lo mnyaka lo ngumnyaka ukuthi uNkulunkulu sihawukele khona nje imikhuhlane esikhala ngawo kodwa hayi izifuyo zinhle kakhulu sibili zinonile silovalo nje ukuthi inyanga lezayo ilanga njengoba siqhase ukuthisa lingathisa kakhulu sibona ngani kuzaba le problem kodwa siza sithembele kuyena uNkulunkulu ukuthi esivikele inkomo zethu zingafi kodwa kunona hayi zinhle kakhulu even abanye sebeqalisile ukuthengisa for ama school fees i-price yakhona ikhanye iluma sibili kakhulu baba Gandhi. Ngilokubonga okukhulu kakhulu ukuthi umdali usizwile
lokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga ngiyalivalelisa ba Studio 7 abalaleli ngibonge leli thuba emelinikiwe ubana ngikhulume nani kakhulu ngikhulumela ema South mayelana lokudla esikuthola emasimini njengoba izulu lana ngibonge njalo lenkomo ukuthi inkomo zitholile ukudla ngithi kulina abalaleli be Studio 7 ingadinwa lale Studio 7 ngoba yikho lapha singabantu bezimbakho iyo iradio eyiyo esinceda kona sibekwazi ukuthi kwenzakalayo abasemazwe ediaspora ngalisebenza bantu bakithi lisebenze licabanga isikhathi manje ukuthi kona lithenge izimota liyakhe imizi bantu bakithi lingakhohlwa abafundisa abantwana ezikolweni libhadala ama school fees likhona ukulungisela abantwana ngoba isikhathi sokuthi impupu ayisozi sathengwa njalo kuzadonsa izinyanga siwesidle emasimini. Ngiyabonga.
Hello ke bekungumnumzana Solani Moyo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuhlelo lweviki ezayo lilani.
Siyabonga Chris. Umyeni wendlovukazi yakwele Bilitane uPrince Philip obhubhe kunsukwana ezedluleyo seleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ungcwatshwe namuhla. sikhangele ebezihamba phambili. Inkantolo kaMantshi ilaye ukuthi amapolisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe. Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-Independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esilethwe nguhulumende we-ZANU-PF. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland South izolo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.